soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde ku COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe belegciwane lokhu lingumachumi amathathu lasikhombisa 37. Emhlabeni jikelele abele COVID-19 basebedlula izigidi ezine. 4,430,123.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu. Uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukuhla.
Ugatsha lwabesifazane kubandla le-NDC solwethule imbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokheli yesifazana kunhlangothi lwabatsha lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe belegciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 labulala abane. Asebehloliwe ukuba abalegciwane lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,430,123. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 298,180. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,659,873. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lambili 72,336 asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,475. Kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 25,270. Izembatho zokuvikela amakhala lomlomo ekuthelelweni i-COVID-19 zama-face mask. Soku izigqoko ezimele zisetshenziswe ngumuntu wonke uma efuna ukuphuma phandle kumuzi wakhe. Kodwa ngenxa yentengo ephezulu yalawo ma-face mask, abanye sebekhetha ukusebenzisa amabhodi abomama. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana God Knows Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa izigqoko zabomama.
Hawa amakusaba ukuthi lokhu kungcono ngoba yikho kwenza ukugudumala kule comfort phakathi. Ya siyathatha nje sikhathi esenta kuphela. Sesifake intambo zakhona zokubopha emadeleni lapha. Hayi asebenzela kuhle kakhulu ukudlala abathenge bantinda. Vele sithathake amabraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sekunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le-mask. Ama-mask angikhona lawa adura ngoba bawathengisayo bakhuluma ngokuthi dollar 20 or kusiya ku $2. Ngithi ugcina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask. Ma ungelayo imask angeke uze ungene. So ngithi sokuluduka kakhulu ngoba leyo mali yemask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange 500 a pound, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso esihluphile ngapha ngoba mawuthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi. Hayi, bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda, they look very innocent. Bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwani izayeke. Indaba yemaski, bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki amamaski. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange sibe khona.
Isijeziso sokungagqoki amamaski singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500. Ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba, othunga izigqoko zobuso, uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise amamaski. Ngoba khathe sinxa singathunga, siwathengisa nge-35 pound cash. Wumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe nengi nge-US kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe 1 US, amanye akhona awe 2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yona le yamamaski.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi inengi kalazi umsebenzi wemaski.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa isiko kuzivikela. Abanye uyathola behambele okalilembu liphi, abanye ngabafaka amabra emafesini lapha. Akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lo muntu. Abantu kufanele befunde khonoko ukuthi face mask yona ngokwayo ngiyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyonto eyokuthi igqoke njengento ze-fashion.
Intengo yama face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa $500 eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku-909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Abatsha abakubandla le-MDC ababalisa ummeli weHarare West edalele ephalamende uNkosazana Johanna Mamombe, umsekeli kamholi wabatsha uNkosazana Cecilia Chimbiri, lo msekeli womhleli womsebenzi wabatsha uNkosazana Netsai Marowa kabaziwa ubana bangaphi ngemva kokubotshwa ngamapholisa izolo eNational Sports Stadium. Besetheswa icala lokutshengisela abakwenze emzini weWarren Park iza eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abatsha laba bathengizele izolo besola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondo ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane nenja sports stadium, kodwa lanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBhamu waze ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu we High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana nendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthume-ke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebophe-ke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha, okuhlanganisela uCecilia Chinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalele eParliamente Lonetsa eMaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotsheleke ukutshengisela izolo lapha ke sitshengisela khona ngendaba yendlala, kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa kodwa bathethwe ke yilaba ke abanjengabantu abathathwe edzama esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho nxa ebopha abantu.
Kuyinto edanisayo kakhulu, etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID, kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangaphi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezikliwi lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabothwa kumele ehanjiswe emthethwandaba.
Lokhu kusekelwe ingcwethi echubuluka ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulo lalo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uyitayitsamara obezama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hayi khangelani umumo lapha usama ngakuhle, bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokhu iqhubeka nje, hayi ingwe ayo atshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilisa ngalo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolo esilukhangele emhlabeni vele isichaphe-chaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuke emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impila kahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile izixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela vele ngabantu abagcwele isichaphe-chaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba ele Zimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intatheli izindaba u-Itai Tsamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakala namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu esikudaba lunye, ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC solwethule umbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokeli yesifazane kuluhlangothi lwabatsha. Laba lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Ugatsha lolu luthi okudanisayo ukuthi abanye abesifazane abathunjwa ngamapholisa kumbe amasosha eminyakeni edlileyo badlwengulwa kumbe batshaywa kakubi. Ngakho bathemba ukubana abathathu laba kabehlelwanga ngalokhu. Kusenjalo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngokuthunjwa kwabesifazane laba, njalo sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ngalolu daba. umbiko wabemelika ugcizelelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe awe Europe eye European Union layo ethi kumele lolu daba luphenywe. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kwe-MDC unkosikazi Barbara Tanyanyiwa utshele usandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi bayalwamukela uxhaso oluvela kwamanye amazwe njalo bakhuthaza ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ukuba zixhasane labo.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance sikhathazekile kakhulu ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapolisa alokhu jinja-jinja ama-statements bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station. Nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kaba bajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa kuyukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Ama-youth ebedemonstrator ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule-lockdown, kodwa nxa kule-lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo abantu lawo aku-lockdown. I-constitution ye-Zimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrator, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbi lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma police stations wonke ama lawyers, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba sikhuleka nakuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona abala kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe ese engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxhaso olungaka siyalwamukela, angani bengaqhubekela phambili. Sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezo mbusazwe besihlukulusiwe. Siyasikhulume sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sikubona bekhuluma.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance. Lapho-ke ulimuzwe exoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 eseBhilithane. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus, kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Udaba lokunyamalala komeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Johanna Mamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance amabili izolo solutshiye uzulu ekhathazekile esithi kumele uhulumende abadinge batholakale bephila. Iningi lithi uthunjwa lokunyamalala kwabafana lo-Itai Tsamara osokuke kwenzakala ngaphambilini kwenza isehlakalo sayizolo lesi sibethuse kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo, we-Studio 7, uxoxwele lwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube kanye lentathele zindaba uSimbarashe Nembaware. UDube nguye osungula lengxoxo.
Okokuqala engakubeka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngithemba ukuthi siyakwazi sonke ukuthi ilizwe esilazi liyilizwe elilozibuse njalo ilizwe elivunyelwa i-demonstration. Into esikhuluma lapha sikhuluma into ekhona ku-constitution evumela wonke umuntu because i-constitution yiyo egayida abantu esipha imvumo njalo esalisa lokho okungafanele ukuthi sikwenze. So nxa kukuthi kungekho abakuphulileyo laba abangicazana labo jiweyo kodwa okuyinto ekhona ku-constitution angiboni ukuthi bekufanele ukuthi ngalo kuthi kuhambekho ezingeni bafika kulelo zinga lokuthi baboshe lokuthi why besiyatoyitoya kukathi kade besenza ilungelo labo. Nxa kukuthi bona kade kuyinto kade bethi behleli phansi babone ukuthi uhulumende mhlawumbe kukhona okunye asengakwenza ukuthi aphindezele indlela ababone ngathi ingaphephisa abantu bekufanele ukuthi bahambe bayetoyitoya kodwa-ke uhulumende bengafanelanga ukuthi abophe laba abantwana kodwa bafana ukuthi abazwisise athumele noma umbiko ukuthi azwisise ukuthi kungabe kukuthi kungaphi lapho kushota khona kulungise kunokuthi sibone kusenzakala ekugcineni ukuthi abantu ekugcina beboshwa bebotshelwa into encane kangaka.
Nomzana Nembaware, ngize kuwe. Amapholisa athi kakwazi ukuthi abantu laba bathethwe ngobani, okuyinto ethusayo ngoba sesike sabona abantu bethunjwa eZimbabwe benyamalala njengabozamara. Ungathini ngalolu daba?
Ngisothi uyazi indaba yokuthunjwa kwabantu benyamalala ayisayethuso Zimbabwe. Khona kuvele umuntu esiziyethuso kodwa ngoba sesikujwayele asayethu kangako. Na ukuthi siphakathi kokulwisana lesifo esinje sesisize imbiko yokuthi kulabantu asebethunjwe abasabona ukuthi banga. So it is very worrying ukuthi yazibuza ukuthi abakhokheli silabo bafuna ukulungisa izinto na or bafuna nje kuhlale kuliwa kuthethwa amacala sibhekane lezinto ezingasiphambili. Ukuthumba umuntu akulethi i-solution. Nxa umuntu ekhalaza ngokwamele alalelwe yebo ye kodwa-ke ukumthumba hayi awusovi lutho ngoba namhlanje nxa sikhuma ukuthi bathunjiwe indaba akade beyisukumele ilokhu injalo ilokhu ingasolvwanga yena usethunjiwe indaba uDzamara ayisukumele ayikasolvwa yena akasekho so sizothumbana kuze kube nini.
Mnumzana Dube, ngize kuwe khona ngapho uthi wena akulalutho olubi ngokuthi abantu laba betshengisele kodwa bakhona ababasolayo abathi bekungela sidingo sokuthi batshengisele ngoba ilizwe livaliwe isikhathi se-lockdown njalo ngokutoyatoya bafaka impilo zabanye engozini ye-coronavirus.
Siyakuzwa lokho babunkomo elikuthoyo kodwa-ke ngibone ngathi nxa kukuthi unguhulumende olalela abantu abakho nxa ungubaba olalela abantu abakho ye iphutha liyenzeka abantu abakho sebengalenza iphutha kodwa-ke akusatsho ukuthi umntana kunxa ukuthi wenze iphutha sekufanele ukuthi umpanishe in a very harsh way ngaleyo ndlela. Amapholisa ngithemba ukuthi amapholisa umsebenzi wawo nxa kuthatha ukupolice the community kutsho ukuthi ikuqondisa icommunity ukubatshela into eyiye e-wrong lento eqondileyo kodwa-ke ukuqondisa umuntu kumtshela into e-right le-wrong akutsho ukuthi umuntu sakufanele ukuthi umenze ngaleyo ndlela egcine mhlawumbe esefika ezingeni lokuthi aboshe anyamala lengasaziwa noma nxa kuthi ngakuthi babotshiwe amaphoisa afanele ukuthi ngakuthi bayawuthatha umlando bavume ukuthi hayi abantwana sibabophile isizathu yilesi nalesi nalesi esenze ukuthi sibabophe abantwana hathi ukuthi ekugcineni abantu kuthi asebenyamalele abasazi ukuthi abantwana bangaphi okuyinto engekonhle njalo okuyinto egcina ekugcineni isiletela igama elibi phezulu kwelizwe lakithi elililizwe elisazama ukuthi lizigeze lizitshengisele ubungcono balo lizitshengisele ukuthi lilizwe elinakekela ama-rights abantu kodwa-ke nxa kuloku kuvela izigameko ezinja ezinje ngibone ngathi indlela i-policing ehambe ngakona eyabe ukuthi ayihambanga ngendlela eqondileyo.
Mnumzana Nembaware, ngize kuwe. Wena ungathini ngodaba lwabanye laba bathi hayi ukutshengisela bekungela kuhlakanipha phakathi njalo ungathini ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ngamapholisa okugoqela abesifazana ababili abatshaywa kakubi abe-Country Park koBulawayo?
Amapholisa ayisukuthi yibo maqhuzu yibo abalawulayo abanye balapha kuthi besizwe umphakathi. Now Singayithintsha ke leyo ndlela then singaba lamapholisa abona umphakathi ngeluhlo elihlukeneyo. But nathi amapholisa sizesabuza ukuthi ngorobayi umsebenzi wakhe ushaya umuntu. So nxa yena i-first option nxa ibona umuntu oyenza ukuthi awakho emthethweni eyakhe i-reaction yokushaya, it becomes difficult. So nxa naba besuke baya demonstrator, be demonstrator into eqondileyo, yes, sifuna kube lama health kit for abantu abezibhedlela, amanesi and so forth. It's a right cause. This color is a line. But what was in lockdown? We saw him to lose the money, even less, our baby's exposure to him, to the corona.
Who's in Barash and Mbawari? Intertele Zindava. Uwe Topa and Awanye, Lolola Amalungelo, Oluntu, Umnumzana Tifa Tube, Pelon Tunga Milinkomo, West Studio 7. Ngesizwe okuphuma enkundleni zokuxhumana ezesocial media.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo ku-Studio 7 ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Kulapho lawo ukuthi uthumeze owakho umlayezelo kunombolo le. Ake sizwe ukuthi bathini ngababhekane lakho.
John Siyamfondo ngilaphela ukuzena emabale la. Udubo wesilalo olwamanzi lokudla kasila kudla manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla isikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane. Akula indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho, laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa job no job no pay.
Mna ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ward 27 indlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare abazalibazi kwabe kwathiwa abanye abangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross yahola ipolisa yahamba khathesi sokwabuya iplani yadobha abanye ababese ku-Red Cross, ababe ku-Red Cross sebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi okwakuholwa ku-Red Cross kuze kufike ilala namhlanje lokhu kukhona yini? Njengoba sesifa kangaka yindlala sibambe ngaphi? Nangu MP la ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona le kwele-America. Thina kalandaba lathi u-MP umpofu lo laye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngahulumende. Idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70, kodwa emarebhweni sizokuthiwa 70 eneza 90. Asikwazi ukuthi senze njani ngendlela engabo. Yena ngokwakho uhulumende uyazihlulekela ngoba umgabazi abengcono wayesithi angathi i-command ama-business man kuthiwe into zongazidli zazisidli.
Igama lami uNontokozo Ndlovu. Ngisesigabeni seplanti lapha Msakazi. Besicela ukuthi khona abantu bayekele indaba zokukhala ngendlala lapha. Sicela ukuthi ngabanikeza abayekele abamongameli badinge izimali izibhedlela zivuke zithole konke okufuneka kudingakala okuswelakala. Abantu bezifundisa ukulima bezifundisa ukuphanda. Ngiyabonga.
Siyacela bakithi bakasazi bakamthwakazi ukubana lisithumele ama-phone number ama-lawyers for human rights ukwenza lisizakale sinxaze singene ebunzimeni umbehlobo zingene ebunzimeni sibathinte sicele inumber zakhona.
Laba ngabasithumezele imilayezelo ku-Studio 7 WhatsApp unombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo kunamanje.
Thank kuhlelo lethu lamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqongela aya kwabalishumi lantathu 13 futhi asebefunyenwe belegciwane lokho likumashumi amathathu lasikhombisa 37 nje emhlabeni jikelele asebele COVID-19 bayedlula izigidi ezine 4,430,123. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.